Sokuyisikhathisenu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 omuhle sizwe sikamthwakazi omuhle ngezindawo ngezindawo ngibingelele kuzo zonke izindawo enkalweni zemhlaba esigcwele khona sonke singabantu baseZimbabwe kakhulu abasakazi bethu abasiphathele inhlelo ngiyabonga kakhulu bafowethu ukuphatha inhlelo ezindlangaka kuzo indawo zakithi zasekhaya ngithi hayi siyabona madodisi simase sekhaya impilo esikiyo ukuthi zaphela kwenze njani madodisi hayi asilweni layo sihlobo zami ngithi nje zathanda ukuphawula laphana kule ndoda engizwe namhlanje sithi yona ile complain mhlambe kulezi indaba zasekhaya ukuthi why kufundwa ilanguage eyi-1. Mina ke ngibona ngathi kufanele ukuthi lathi sithuthukeni njengamanye amazwe kumbe njengomzansi sihlala kiwo lawo siyabona ukuthi ma ufuna ukungena esisuthwini kumbe esizulwini kumbe esixhoseni kumbe esitswaneni kumbe esithanganini ungena kuleso stitch uvule kuleyo ndawo. So lathi ufanele silwele nokuspela i-freedom naleyo njalo but singalweli ukuthi mhlambe abasakazi amalanguage wonke vele angeke amalanguage wonke esakazwe esitishini esiyi-1 ngake sizwane ngoba phela kuyasakazwa 5 minutes 5 minutes. Yiyo indlela engibona ngayo sihlobo zami. Ngisithi lami ngilo mbuzo ngalo baba kuthiwa ngugawu lokatena vele uhlala kuliphi lizwe mayelo kehlale hleke into ze rights right ekhaya nokhlupheka kanje kumbe nule lakhe lizwe yedwa khona le hayi sihlobo zami ngake ngimumude kakhulu ngiyabonga mbuliso wonke umthwakazi omuhle ngithi siphilane madoda philane sihlobo silweni impilo ezizadlula kiyo ngiyabonga mina ngijahala lapha lecholocho esigabenze senanda esizweni sakonkomo ngiyabonga komayeza uNkulunkulu agcine iphephile amen.
Kubasakazi baka Studio 7 igama lami ngumeliqiniso Ncube ngilapha eGwanda North esigabeni senqameni siyalibonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu eliwenzayo ukusilethela izindaba eziqondana leZimbabwe siyabonga kakhulu indaba engithintayo mina yile indaba ethintwe ngubaba SK Moyo umgcini sihlalo weZMPF okhuluma ngokuthi kulokusolwa isola abantu osomabhizimisi ukuthi abathembeki bakhweza intengo njengokuthanda kwabo kungabe kunjalo sibili kodwa izinto zonakala phezulu nakhona ngale ngaphezulu kulokunye okukhulune ngokungahambi kuhle okungaba kuhle ukuthi ke sizwe bona njengabakhokheli besolana bona bodwa kambe kusho ukuthi bona bathembekile yini benza kuhle yini akula organization engaswela umuntu oyedwa osolekayo ake sibezwe besolana bona bodwa bangasoli osomabhizinisi kabasolane bona bodwa kuze udaba lwe-vaccination lekukhulunywa ngayo okwenza ukuthi abantu banganabala kuqiniso lokuthi i-vaccination leyi ingeqiniso yini izasiza abantu yini yikuthi kuvele kukhona ukungathembeki elizweni akula muntu othemba omunye umuntu abantu abasathembeki le ngatsha zikahulumende kazisathembeki yikho abantu abasela kuqiniso ukuthi into le izobasiza yini kumbe izobabulala otherwise nxa iyinto ezobasiza uhulumende lomlando omkhulu ukuthi asize abantu ancedise abantu abhatalele abantu balohlupho lokusweleka kokudla balohlupho lokudinga izinto zokubaphilisa bazayithatha ngaphi imali yokuthi babuye bathenge futhi i-vaccination leyo imali yakho nizavela ngayo.
Salubonani mthokazi omuhle elinjani lapho elikhona kundawana zonke la elizama khona impilo engcono ezihlobo zami. Mina igama ngangustelle isibongo ngoDube ekhaya ngisekhezi kodwa kwamanje ngisegoli. Engizwa zihlobo zami alo msebenzi oyenziwa izanu ekhaya ngabe siyisizwe semathebelelendi siyahlanganisa izandla sibumbe mhlawumbe into ezosincedisa singumathebelelendi ke sithi kuphuma kancane ezintweni zezanu ngoba ma ngithi ngiyakhangela kahle ngalokhu okwenzeka ekhaya abantu bamathebelelendi alinasabelo nesincanyana okwenza ngitsho njalo kushone umuntu wesindebeleni kweminye imisebenzi emikhulu yezimpathamandla zelizwe endaweni yokuthi njengesikhulumi sesingundlovu sijile ukuthi ngabe kuye kwabhekwa futhi ngasoluhlwini labantu emathebelelendi ukurecover ukureplace umuntu wasemathebelelendi endaweni kashaba laphaya kodwa kuye kwalandwa elinye isela
kwalanda omunye umbulali esinye isikhohlakale ukuthi sizohlala senze ubukhohlakale baso ngamandla kutsho khona lokana kuyinkomba zokuthi sisizwe seMatabeleland angeke safa savusa ikhanda njalo ngezinye zezinto enhleli ngizitshela abantu beMatabeleland ukuthi ake sithini sisizwe sikaMthwakazi siphume nini la esingamukeleki khona asamukeleka ngathi na singabantu beMatabeleland embusweni uphethe eZimbabwe njengamanje nali isela elingumnangako isela lesela lehlala lesela noma yini futhi bengingajabula kakhulu ma kungenzeka ukuthi imessage yami ifike kwezinye zalezi zinkohlakale ziba zikudlulisa lo mlayezo ukuthi sithi singasizwe sikaMthwakazi sicela ukuthi bake bafunde ukusihlonipha angeke sithi thina silwa nomkhuhlane ofana nalokhu ubhebhetheka njengathi uhlupheka kwelizwe leZimbabwe kube kukhona umuntu oyimplimenta umthetho eqedeni angawuncedi angawusebenzisi kanti kutshona ukuba ngumongameli kusho kukhombi na ukuthi kufanele ukuthi wena ube i-role model yabantu abaphethela
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318